Hayi okwalaphe America mina mbona ngathi kusese khatsha ngoba khathesi njoba sisaphethe linyanga engeka April, May, June, July, August, September, October, November singona sizangena ukhetho. Kakukabonakali ukuthi kuyini okuza kwenzakala. Ngoba angithi okungathi okunye okwenza kungabonakali ukuthi lo phikisayo ozama ukungena la esihlalweni uTrump. Ungikhona ezangena amakhodi akhe lawo. Ungikhona ezangena abonakale ukuthi amfuqa mzengapi. Mina mbona ngathi basangqilana nje, basadingana lapha lalaphana, basafuqana, befuqana lapha lalapha. Kodwa ke kuzaphuma nazo kusiya ekugcineni kwendawo ukuthi onguye ophumayo, okhanyayo ukuthi angawina ngubani. Okwakhathesi kungathi nje ngutshilo bhanqa.
Umongameli Joe Biden ubona nxa kuyukuthi enganqoba engaqhuba kuhle umsebenzini kwedlula lokhu akwenza kathesi, kumbe njengoba uyabe ngumuntu oyabe sekhule ukwedlula ayikho khona kathesi ukuthi engayehluleka ukubusa?
Ya, lapha engikubonayo ikuthi hayi ukhulu ngukhulu, awukhulu engukhulu ngukhulu. Imbona ngathi okunye okuzakhathala, okuzahlupha ama-Democrats ukuthi bafake ukhulu ukuthi abe nguye obamelayo. Ikuthi bona abakholwa ukuthi kungaba khona omunye umuntu ongamelana lo Trump. So ekukhulumeni kwabo mina nxa ngingathola isikhathi sokuthi ngingabacebisa ukuthi abakhuphe uBiden bafake umuntu omutsha, isikhathi sisesekhona. Ngoba abantu abatsha ababoni ukuthi bangavotelelana uBiden engikhulu enjani. Bangafaka umuntu omutsha, like for example uSenator Coons athathe laphana, then oseza kuba ngukhulu ngoba oseza kuba ngukhulu nguBiden nguTrump. Then abantu abatsha baza kuthi khulu bonke baye kuma-Democrats sebewina, sebethatha umbuso lona. Kodwa kwakhathesi hayi ukhulu sesebenzile, kuthiwa kusina kudidelwana. Xa esesebenzile sesebenzile kadede ayekela abancinyane benze.